le.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Linga livuka njani izulu kandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 1 lwezi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udaba lokuthi umnumzana Sengezo Chamangu ulemvumo na yokuxotsha amalunga e-CCC edalele parliamente senate le council luza ngena emthethwandaba kusasa.
Kodwa yena ubaba uChabangu hayi is in high spirits, uzibona ukuthi ngendaba yomthetho lamaphepha abo wabonile, hayi akukho okutheni, even yena umongameli akamchallenge ubaba uChabangu ukuthi.
Amagqwetha alwela ilungelo loluntu asekhweze amaphepha enkantolo ye-High Court ecela ukuthi yesule umthetho obizwa njalo ngokuthi Patriotic Act ngoba isithi awukho emthethweni njalo uncindezela ilungelo loluntu.
Kuyinto enhle kakhulu, abantu beZimbabwe kumele babekwazi ukuthi amalungelo ayasukunyelwa, amalungelo ayalwelwa, amalungelo kakhulekelwa kuphela, uyasukuma njalo wenze, ilungelo liyalwelwa, liyavikelwa.
I-council yakoBulawayo ngomvulo ntambama iphawule uluhlu lwemali ezasetshenziswa ngomnyaka ozayo i-budget efika phose amakhulu amathathu ezigidi zamadola US 264 million dollars okulinani lemali elingaguqukanga kulelo elalivele lihlelwe kuminyaka emibili edluleyo.
Okuqakathekileyo ukuthi sizakhamizi sinanzelele ukuthi kambe nguquko bani kumbe ntuthuko bani ezalethwa imali le esiyibhadalayo, ngoba kasiyo mali encane phela imali le esikhuluma ngayo, ama-$29 per month.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Udaba lokuthi umnumzana Sengezo Chabangu ulemvumo na yokuxotsha amalunga e-CCC edalele parliamente senate le council luza ngena emthethwandaba kusasa eHarare. Okudida ingqondo zabanengi ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa swahle wahlela ilanga lokhetho lokuvala izikhala ezavela ngokuxotshwa kwamalunga ebandla le-CCC awedalele parliamente alichumi lanhlanu 15 lamakansila alichumi lasikhombisa 17. Okudala omunye njalo umbuzo othi ubengahlela njani leli langa umongameli Mnangagwa engazi ukuthi isinqumo somthethwandaba sizaphuma njani. Abafuna ukuncintisa kulolu khetho oluzenziwa mhlazi ku-9 Mpalakazi sebeqalisile ukukhankasa. Sixoxele isikhulumeli sikamnumzana Chabangu, umnumzana Khaliphani Phugeni, ukuze sizwe okuningi ngodaba lwemthethwandaba.
Kubingelele, ngikubingelele msakazi, ngibingelele abalaleli emakhaya. Hayi, kuyagodola kwaBulawayo, kuyagodola nje kwaBulawayo, ngazi kuhamba njani. Inkantolo iyahlala ngolwesine ithi ukulalela le court challenge efakwe ngabafowethu be-challenger u-interim SG wabo, ubaba uSengezo Chabangu. So njengoba besengitshilo nje emaphambilini ukuthi hayi asiza ukupreempta inkantolo ukuthi izothini, kodwa yena ubaba uChabangu hayi is in high spirits, uzibona ukuthi ngendaba yomthetho uku-solid ground akukho nto ezohamba kabi, la maphepha abo wabonile, hayi akukho okutheni, even yena umongameli akamchallenge ubaba uChabangu ukuthi ungu-interim SG. Umongameli akachallenge nje lutho, akulalutho olusuka kumongameli in the form of affidavit, ngezinye indlela nje kuchaza ukuthi hayi akaphikisani lento kababa uChabangu. bang. Uyebo yakukhuluma ngale phandle le kodwa makuze enkantolo hayi kazange waphikisana lakho yena. So hayi kuyamjabulisa ke lokho SG ukuthi laba abanye laba bakwazi phela ukuthi bona bethi aka yena SG ehe kodwa manga umongameli engakutsho lokho angikwazi ukuthi into abazoyimisa njani leyo. So sizobona ke sizozwa ngolesine ukuthi kuyahamba kanjani.
Abanye sibone beloba enkundleni zokuxhumana lapha iTwitter labo Facebook besithi bona kathi vele kungani umnumzana Jabangu esebenzisa igqwetha umnumzana uRiri lona kuligqwetha eliyazakala limela abantu bezanu PF.
Hayi msakazi abakhulumayo nje bakhuluma ubuwula bekhuluma ubuwula bengazi ignorant ngesilungu becabani bahlamba yani bakhuluma into abangayaziyo. Ummeli ngumuntu oqhaqhe oqeqetshiweyo eqeqetshelwa ukumela abantu enkantolo ukuthi akwazi ukuthi abeke indaba yabo ngendlela aqeqetshwe ngakhona yena ukuthi ayimele. Yiwo umsebenzi wommeli akutsho ukuthi indaba singiyommeli hayi indaba ngekababa uChabanga uhambise emntwini oqeqetshiweyo ukuthi ayimele. Njengoba nami nje nginje umsebenzi wami ayisikuthi ngikhuluma into esekhanda lami ngikhuluma into ekhulunywa ngubaba uChabanga kodwa ngiyibeke ukuthi lizwisise nabezindaba lomphakathi uyizwisise. Ummeli laye unjalo uqeqetshwe ukuthi ame enkantolo amele ubaba uChabanga akhulume indaba kababa uChabanga ngendlela aqeqetshwe ngakhona. Uzokwazi ke msakazi ukuthi baningi amaloya kuopposition aseke amela abantu bezana umongameli ubaba uChamisa huye phela lo advocate uThabani Mpofu abahamba bayamela izuba leya ijudgment eyeza yaxothisa abantu abanengi umsebenzi ngenotice ye 3 months kuphi. Mina lo engikhuluma nawe msakazi ngangiku national executive naye ubaba uChamisa ngaphakamisa isandla ngayivusa leyo ndaba ku national executive ukuthi akasichazele ukuthi yena njoba iqembu lethu laqala liqalwe yilabor ukwenza kanjani ukuthi ayomela inkampani esidiliza imisebenzi kangaka. Umongameli waleso sikhathi ubaba uTswangirai nguye wathi kimi hayi emuye kube senza umsebenzi wakhe. Ngahlala ke kodwa nginyenelisanga leyo mpendulo kodwa ngayeka ke ukuthi hayi ngummeli ubesenza ke lo msebenzi wakhe. So namhlanje abahlukane lobaba uRiri laye ngummeli wenza umsebenzi wakhe. Yibo phela ubuwula ukukhuluma into engayazi. Ubaba uRiri useke wamela umuyi ubaba uPresident uTswangirai kwamanye ama case nalawo mbangazo. uRiri eqala nje ukuduma kakhulu ngase dume kakhulu wayemele ubaba uTswangirai but ngoba iziwula ziyamana zikhulume nje zingazithi zikhuluma ubuwula ebantwini. Ummeli uqeqetshwe ukumela noma ngumuphi umuntu odinga umsebenzi wommeli. Ngiyabonga msakazi.
Lathi siyabonga ngumnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Jabangu ube khuluma le studio 7 ecingweni ekobulawayo. Amagqwetha alwela ilungelo loluntu asekhweze amaphepha enkantolo ye High Court ecela ukuthi yesule umthetho othiwa iCriminal Law Codification and Reform Act obizwa njalo ngelokuthi iPatriotic Act ngoba esithi awukho emthethweni. Amagqwetha enhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights akhweze loludaba emele isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika umnumzana Freeman Chari. UChari ufuna isahluko salumthetho esikhuluma ngokususwa kukahulumende embusweni sesulwe ngoba esithi lokho kuyavunyelwa kuyisisekelo sombuso welizwe nxa kwenziwe ngokuthula. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe locubungula izombusazwe umnumzana Efidlela Ncube okhokhela njalo inhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association.
Kuyinto enhle kakhulu abantu beZimbabwe kumele babekwazi ukuthi amalungelo ayasukunyelwa amalungelo alwelwa amalungelo kakhulekelwa kuphela uyasukuma njalo wenze ilungelo liyalwelwa liyavikelwa. Lokho kwenziwa nguFreeman into eqondileyo. Umuntu ngamunye kumele asukume ngokuba lomthetho omubi kakhulu. Ungumthetho wephula amalungelo abantu, ungumthetho owephula amalungelo abantu ukuhlangana ukuxoxisana labanye, ungumthetho owenza abantu beZimbabwe bahlale besesaba. Ngakho ke lokho akusukumele ukuyinto enhle kakhulu kufanele asekelwe supportwe ukuze lezi zinto ezisemthethweni ezephula amalungelo abantu zisuswe
athi njalo amagqwetha kaChari Ncube ukususwa kukahulumende eZimbabwe yinto esemthethweni evunyelwa isisekelo sombuso nxa isenziwa ngokusemthethweni ngendlela ezihleliweyo okuyinto amagqwetha la athi iyenqatshelwa ngumthetho lo owe Patriotic Act ungathini ngalokho
yebo iZimbabwe kaso kingdom iZimbabwe kelayo inkosi kayikho inkosi lapho ababefuna inkosi bengafuna ukuthi kube lo president bengafuna ukuthi kube iRepublic kwakufanele ukuthi bakubone ukuthi kuyangena kusisekelo sombuso ngo-2013 ingabe iRepublic of Zimbabwe ibe iKingdom of Zimbabwe sibekwazi ukuthi silenkosi engasoswayo inkosi ezala abantwana labo babe zinkosi ngokunjalo kodwa ke ilizwe lethu isisekelo sombuso esikhona sipha abantu beZimbabwe ilungelo lokuthi bamsuse uhulumende abangamthandiyo ngokusemthethweni yikho phela kuvotwa yikho phela abantu bephiwa ithuba lokuthi bavume kumbe bale ukuthi umuntu aqhubeke sesihlalweni ngakho ke akufanelanga kube licala ukuthi abantu bathi uhulumende lo kanisamfuni ngifuna aphume as long as lo muntu engaphakamisanga izikhali engahlomanga engachaya umuntu engakwazi umuntu engadubula umuntu uyabe ehambisana lesisekelo sombuso esithi uhulumende uyasuswa ngokusemthethweni
umthethwandaba wona ubona oluphatha njani lolu daba
ukuzabe kusemthethwandaba kakukho nzima ukuthi abahluleli bathatha isinqumo kukho umbuzo uzabe ukuthi kambe abantu beZimbabwe balelungelo yini lokuthi bakhankasele ukuthi uhulumende asuswe ngokusemthethweni ukuthi bahlangane basole uhulumende kumbe bamvume ukuthi kukhona yini kuconstitution kumbe kakukho ukuthi abantu balelungelo lokususa uhulumende bafake omunye ngokusemthethweni uma belelungelo lelo kutsho khona ukuthi umthetho lo chayiweyo uyabe usephula iconstitution ngakho kawufanelanga ube khona nxa abantu bengelalungelo lokuthi bakhulume ngokuthi uhulumende bavumelana layo kumbe kabavumelani layo bakhankasele ukuthi asuke kumbe abe khona ngokusemthethweni kuyabe kusitsho ukuthi iZimbabwe isisukile esisekelweni sombuso lesesikhona namhlanje ngakho ke yikho lokho okuzabe kuxoxwa kuphela akukho nzima angiboni ukuthi umthetho wandaba ungashaya likhanda ngento elula kangaka
Hello ke ngumnumzana Efidlela Ncube ingcwethi yecubungula izombusazwe njalo ekhokhela inhlanganiso ye National Consumer Rights Association Ikhansili yakobulawayo ngomvulo ntambama iphawule uluhlu lwemali efuna ukuthi setshenziswe ngomnyaka ozayo ibudget efika phose amakhulu amathathu ezigidi zamadola US 264 million dollars okulinani lemali elingaguqukanga kulelo elalivele lihlelwe kuminyaka emibili edluleyo. Isiphathamandla sikamunicipala esibona ngendleko umnumzana Isaac Matare utshele intatheli zindaba ukuthi enye imali le izasetshenziswa ukulungisa indlu zokuqansa izakhiwo ama-elevator ebhilidi le-City Hall. Kuthengwe imota ezithwala ingcekeza lenye indleko. Ngesizwe amazwi omgcini sihlalo wekomiti ebona ngendleko zikamunicipala umnumzana Mpumelelo Moyo.
Ibudget yabo bolayo ihleli ku 256 million United States dollars amadola seAmerica la ngakho uqhakathekile ukuze si achieve lokho esingathi you want to rehabilitate infrastructure ekade isindala egoqela ama sewer pipes egoqela ama pipes amanzi yadabuka mchokosho esingathi ku improve service delivery lemgwaqo wethu ngithanda ukuxwayisa ukuthi izakhamizi zibadale indleko lezi ezibuyayo esingathi ngama water ngama bills ababuya inyanga zonke ngoba i budget leyi thina yithi abahlala babulawa esingafunda ukuze iphumelele ngakho nje siya ama 256 million amadola seAmerica lawa isawafisayo ukuthi budget fund singabhadala prompt isibhadale kuhle izinto zizahamba kuhle edolobheni lehlawo kulawa khathesi ngikhuluma kanje idoroba abahlali thina bakobulawo esikwereta imunicipala over 200 billion Zimbabwe dollars imali leyo ukuthi nayi ingabhadalwa konke lokho esikhala ngazo inhlupho zakobulawayo engizivalisileyo zingavuka ziqediwe ngakho asizameni insizakhamizi ukuthi sibhadaleni ngezinto ukuthi sithole lawa esingathi service delivery esiyifisayo edolobheni lethu singayifisi kuphela kodwa siyenzenini ngokuthi sincediseni sibhadaleni.
Umnumzana Mphumelelo Moyo isiphathamandla sekhansile yakobulawayo esibona ngendleko zikamanisipala. Kunjalo nje isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi yebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube omela njalo izakhamizi kukomiti yalikhansili e-budget uchasisa ukunengi ngodaba lwe-budget kungqoqo ayiqhube losithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Ithwa yi-standstill budget ngezinye indlela kutsho ukuthi kayisoziguquke kulokho eyayikho khona ngo-2023 kumbe ngo-2022. Imali yakhona ebhajethiweyo ilokhu yona liyani 264 million, okukhangelela ukuthi iyezathuthukisa izinhlelo zakobulawayo. Nxa ngingafaka umzekeliso ukuthi abantu abasendaweni ezisemalokitshini abalisa omagwego ophumula ontumbane lezinye kutsho ukuthi nxa kade bevele bebhadala phose $29 ngama-US dollars kutsho ukuthi imali yakhona izasala injalo. Imali leyo lanxa ibuya kumaphepha ibhalwe ngama-US dollars ama-rates lawo kodwa umuntu uyenelisa ukuthi ayeswayipha kumbe abhadale loba ngayiphi i-currency ezilonga ivunyelwa eZimbabwe kumbe nxa ebhadala ngezimdola lakho kuyabe kuvunyelwa kusiba i-equivalent loko esingathi isilinganiso saleyo mali yabe ibhalwe ngama-US dollars. Okuqakathekileyo ukuthi sizakhamisi sinanzelele ukuthi kambe nguquko bani kumbe ntuthuko bani ezalethwa imali le esiyibhadalayo ngoba kasiyo mali encane phela imali le esikhuluma ngayo ama-$29 dollars per month nxa umuntu ebhadalini kumbe abanye kwezindawo ubhadala ama-25-26 kusiya ngokuthi umuntu uhlala nga. Lokho ke sesitsho ukuthi abantu kumele bakhuthaze kakhulu ukuthi kumele ibhajethi nxa isithe yaba khona kube le ward specific kumbe ewardini ngewardini abantu batshele ukuthi kuyini abaza kubona okuzatshengisa ukuthi izimali zabo lezi abazibhadalayo zisebenzana esingathi ngama-indicators nxa sokuthelwe ibhajethi ya-implementwa. So sikhuthaza kakhulu ke ukuthi abantu basukumele phezulu nxa kusiya emihlanganweni le bakhona ezindaweni zabo balandelele ukuthi endaweni yethu thina liza kwenzani. Siyakhuthaza ukuthi izakhamizi lathi sisukume siyebhadala ngoba anti emadolobheni phela kakuhlalwa mahhala kuyabhadalwa.
Ngezinye indlela izakhamizi ziyakwamukela yini lokho njengoba imbadalo ingakhuphukanga?
Izakhamizi zihlala zidabukene phakathi, abanye abakwemukeli abanye bayakwemukela. Okwenza ukuthi abanye abangakwemukeli kuyini yikuthi ekuqaleni ibuya le budget esiyi-standstill kathesi abantu abazange baphatheke kuhle ngenxa yokuthi babevalelwe ezindlini kwakuyisikhathi se-COVID. So isikhathi ngaleso sikhathi ibudget yayisenziwa ngama-virtual meeting. Siyakwazi ukuthi abanini bezindlu abaningi abantu abadala abangekhoyo kulawo maqembu abo-WhatsApp. Ngakho-ke le ibhajethi yabuya isisindlela ye-rebasing kwakuthiwa kongona sesisuka ekubhajetheni ngezimdola sisiyasebenzisa i-US dollar. So khonokhana-ke kwenza ukuthi kusetshenziswe i-interbank rate eyayingeke kudala kwasigcine sitshiya abantu besemalini ephezulu. Yikho-ke kathesi sikhuluma ngabo $29 kodwa siyakhumbula ngesikhathi se-US dollar babebhadala ama-$17, $18, $19. So khonokhana kukhwezwa kusuka kuyona le imali babeyijale ngesikhathi sama-US dollar iqansi siya phezulu almost 100%. Abantu abazange bakukhwabithe khonoko. So ke kwahle kwadala ukuthi kusale kulo 2-2 ebantwini. Bezokusiba labanye ke abakhangelele singathi bayathola ngcono njalo bekhangele ukuthi ubulawa yathuthuke siya phambili babe sebesithi hayi kodwa le ebhadalwa inganeno ingconywana ngabe siyavunyelwa siyikhiphe abantu siphatheke ezindawonye siyikhiphe sithuthukise ubulawayo. Khonokhana ke kwahle kwadala u-2-2 lakhathesi abantu lanxa beyizwa imali leyi kodwa kukhona ukukhonana kokuthi imali le yafakwa singakonsalthwanga njalo singazange sanikwa ithuba lokuthi sinakani. Kwangathiwa kuba ikucathamelwa i-ambushi ukuthi abantu baphume le figa abantu kade bengayinanzeleli.
Lo-ke ngomnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Mm.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi uhulumende uthi ukungasuthiseki ngokukhethwa komholi webutho umnumzana Philip Valerius Banda ukuba lilunga ledalele bandla lezanu PF lePolitbureau kulabo abangasuthiseki ngakho kabaye emthethwandaba. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi umfundisi wesonto yeDestiny for Africa Network uReverend Obadiah Musindo wetheswa icala lokuvalela amantombazana ehoteleni yeHarare lapho ayesiya khona emacansini labo. Okwamanje sekulitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Saludos a la Cristi Josefine, ya, vamos a duda. La lama te tema de grupo, va, al pano roque, porque en tu sesos chava, si veces pueden hacerle por en para ti, con bonis o con bongale, la bon, en tabu. Antes de anoche, cuando hay que hacer ni sano, cuando hay que jugar en la banda, cuando van a decir ni sano, con él, y tiene suelo, ticho, ni nadie, la hijuli, ni sano, ni tia, ni sano, 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 ni
sano, ni sano, ni sano, ni sano, ni sano, ni sano, ni sano, ni sano, ni sano, ni sano, ni okudlula amaphathi wonke abangakhulumi ngephathi ephikisayo abavule awabo amaqembu yeke isisisi ye okhulumayo uperfect ufaka amafutha phansi endaweni yakithi. Ngiyabonga.
Sanibonani, sanibonani emsakazweni kuStudio 7. Bengilela abasakazi ngiyaphila kodwa hayi nathi siyaphila bangitheshe. Ngithini ngikhulume nami kancane ngendaba kaBaba Shabangu. Uyabona uBaba Shabangu useyibhidlizile indlu yakhiwe la. Kwakufanele lezi zinto beyilungise ekuqaleni kwangakaze kunamavotini ngoba manje useyibhidlizile indlu yakhe ngisho namavoti azayo noma uphunyaka ke lokuzona amavoti. Kunikeza izana uPF ithuba lokuthi iqhubeke inqoba, iqhubeke inqoba. Yebo, uzamuhlukanisa imbambo nomgogodla kodwa uBaba Shabangu bekufanele kwenze lokungakaze kuvoti engayibhidlizi indlu yakhe. Noma behlangana bebhekana lesilwane esizana uPF iqale besuse esihlalweni bese belungisa konke ke lokho kunyabona ngathi akuqondanga kahle. Bese ngithi khona wonke namaphathi amancane obana obani yebo siyabona ukuthi okwawaye lanje bantwini akusekhulu ofanele abantu behlangane uqale bebhekana nalesilwana esikhona esizana uPF esibulalizwe bese kuthe kugcineni mase bekhiphile ke lezana uPF sebehlukana ke beyenza intando yabo bemuntu beyenze njani ngoba manje kuyefana ukuphethizana uPF bayashaya bayaboshwa bayabulawa kodwa bayiboni yonke lento abaqale bebhekane nezana uPF behlangane bebambane bekayibhidlize indlu siyakhe wabayeko nejubani lokuyafika njengaye MDC leTriple C ihambi yofika ibhidlize bethole nabo ithuba lokuthi mhlawumbe mase kuphethelona kusekokushaya kusekuboshwa bekhululeke nabo ekhampeni bekhululekile yiyo nje into abantu bakithi abangayenza. Angisho ukuthi kunjalo kungumbono ke lokho.
KuStudio 7 siyabingelela, bingelela nakumthwakazi wonke. Yize kulikhuni ke manje, kulikhuni kakhulu kuba indebele, kulikhuni kakhulu kuba isizwe sikamthwakazi. Ngoba empilweni sekuyacaca manje ukuthi isithe esikhulu sikamthwakazi akusiyo mashona, akusiyo bantu basempumalanga, kodwa ngamandebele uqobo lwawo. Yiyo ayiva esizweni sawo ngokwawo. Manje ke indaba la, ukuze sikhululeke thina sizwe samandebele, asingakhethe abaholi ngabantu basempumalanga ukuthi asiholwe ngusibanibani, siholwe ngusibanibani njengoba kwenzekile. Uma kuvela uhlelo olunjalo okufanele ukuba ngabe siyazikhethela, asifuni kwenzeke lokho, sifuna ukukhethela. Konakala lapho-ke impela luyeza lukhulu luyanyelela. Ngiyasho ngiqinisile, ngiyongibuza ningiphale ulimi, asizi ukukhululwa ngabanye abantu, sizozikhulula thina. Uma safuna ukukhululwa ngabantu basesishoneni nje sidlala ngesikhathi, akukho into engekho yonke le. Lo mfana uChamisa njengoba nizwile nje abanye bemkhulekela ngosuku lwakhe lokuzalwa bethi bayede, kuya kuyacaca ukuthi bazikhothamathe zayo, kuyacaca ukuthi vele ayikho enye into abazoyivuma eyasesindebeleni. Babona nje kungunkulunkulu ngapha eMpumalanga. Sengathi ke kungavele zilime ziyetsheni ushabanga wayichitha iqede yonke lento, ngoba vele kade bengezulu kwenza lutho laba bakhethiwe, njengoba vele na uthamise ngezukwenza lutho. Ayikho into akade zoyenza, ayikho nencane, kufuneka kuqalwe phansi kwa zilime ziyetsheni mani. Hawu sikhathele, ngiyaxolisa Zulu.
Kumshelele sanibonani bantu bakithi, sanibonani. Into engiyibongayo nje ukuthi nje hayi ngibonga nje ukuthi hayi indaba leyazikhipha mpela Studio 7 abantu bayalalela nathi sonke siyalalela. Kube nempikiswano, kodwa impikiswano yakhona engiyibonayo ukuthi ngensuku zonke. Into engikhuluma ngayo lapha ukuthi nje mina ngizwa ubuhlungu ngobandlululo langokwehlukana osokufana nokwe-Israel nokwe-Palestine, okuthiwa hayi lo ngumJewish lo ngum-Arab. Lati eZimbabwe sile problem efana naleyo, okuthiwa hayi leli lishona leli lindebele. So where are we going? Is it going to solve any problem? Nothing. Kuzafana lento zePalestine lase-Israel okwaqalisa khonapho nyakana sinibhuzwe kuzofika lakathesi kuloko kuliwa singazi ukuthi abantu babangani. So nami bengicabanga ukuthi bantu ake sibe ningabantu lathi esikhangelayo ukuthi ilizwe ukuze liye phambili siyenzani, sikhohlweni ngedivision siyenzeni into eyi-one. Thank you very much. Siyabonga.
Ya linjani, linjani Studio 7, linjani, linjani. Siyaphila thina, siyaphila. Ya ngithi lapha ngibeke nami iphose lami. Ya sikhuluma ngoChabango lapho ukuthi njengoba ethina kuzakhetha abayibona abazangena kukhetho, ngumcabango wami bengithi i-Triple C ingafaki abantu abazakhontesta, ingafaki abantu abazakhontesta. Sibone ukuthi yena uma efakile, ngiyazi ukuthi yena njengoba isetshenziswa izanu kuzafaka abantu abangasoze vele bawina, kuzobe isele izanu, izanu ithatha izikhundla lezo ukuze phela bababhadale phela imali. Anti baqhatshiwe lapha izanu, qhatshwa izanu lapha phela yena sonke umwengezo lo qhatshwa izanu. So i-Triple C ingangeni emhlanganeni wabo lo, izanu izivotele yodwa njengoba indaba ebisemakhothi bengangeni ngoba abantu bakhethwa ngabantu labantu ababakhiphile umwengezo, bakhethwa ngabantu. So engikutshoyo ukuthi i-Triple C ingangeni emhlanganeni wakhona, ingangeni emshadweni wakhona, ingangeni. Akayenze yena uChabango lo lezanu yakhe nabantu bakwazi abakhetha. Ya sibone kahle into yakhe leyo ukuthi ihamba njani. Ya
Studio 7, Studio 7 njani, ngufela iqiniso lo okhulumayo. Uyazi izanu icabanga ukuthi iZimbabwe ikhishi layo, ikhampani yayo isezela nje uMathanda naye ilentuzana le amakumiso kwamalentuzana kwama-recalls la abakhona kule kusisithe kuba nama-recalls. Izanu yagijima fast yakwenza imshikashika yawo ukuthi la ama-recalls asebenze. Ama-recalls athe engena kuzanu, izanu yala yathi lo muntu abamazi owenza la ama-recalls. Kodwa kusisisi isisisi bathi lo muntu abamazi, hayi okwesisisi hayi akuzwakali, okwabo yiko kodwa okuzwakalayo. Ukusho ukuthi lapho mangabe izwe leli yaselingele zanu, mangabe usapota izanu, noma ungabe uhamba nezanu, wena umelelekile lapho, unamalungelo wonke afaneleyo. Kodwa mangabe usapota amanye amaphathi, hayi awunalungelo. Kumela wena ugqunywe ejele, kumela wena ufele ejele, kumela wena unyamalaliswe ngendaba zokuthi ukhulume lokho uhambe. Why izanu ingana, why iZimbabwe ingana freedom njengamanye amazwe? Okumele ukuthi abantu bezanu abazibuze khona okokuqala ukuthi why khona eZimbabwe kungatholakali freedom njengoba kwenzakala amanye amazwe. Amanye amazwe a-challengeana the way a-challengeana ngakhona, kodwa eZimbabwe izanu wayi-challenge sewuyisita, sekumele ufe, sekumele unyamalale, sekumele kube khona okwenziwayo. Uvalelwe wonke amathuba, yonke iminyango ivalwe ngendaba zokuthi u-challenge izanu. Hayi ngoGoliyathi labo, hayi safa ngezanu, safa ngazi ukuthi siyophelelaphi ngendaba sezanu.
Lawo ke abengamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Isikhathi ke asisavumi balaleli ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Udaba lokuthi umnumzana Sengezo Chabangu ule mvumo na yokuxotsha amalunga e-CCC edalele parliamente e-senate le-council luzangena emthethwandaba kusasa. Amagqwetha alwela ilungelo loluntu aweZimbabwe Lawyers for Human Rights asekweze amaphepha enkantolo ye-High Court ecela ukuthi yesule obizwa njalo ngokuthi umthetho obizwa ngokuthi i-Patriotic Act ngoba esithi awukho emthethweni njalo uncindezela ilungelo loluntu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye ngu-Chris Gande. Silazo njalo ezinye indaba ngo-7:30 ntambama.